Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 ngoZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sifika kwezindawo inkomo obe kumele ithengiswe ngamakhulu amahlanu dollar lemebika i-$500 ithengiswa ngabo 180.
Ukucuba kwenkomo ngenxa yendlala kubikwaso kubangela ukuthi izakhamizi zizithengise ngemali ephansi kakhulu.
Abantu laba bake bakholapsa, abantwana laba bathe bekholapsile bathi bayaphaphama. Umama wathi ebantwaneni kasikhuleke, nina abantwana bathi mama uthi kasikhuleke, kanti awubona ukuthi indlu iyabhebha.
Kule muli esele ingelandawo yokuhlala enkayi ngenxa yokutshiselwa umuzi ngumbane. Njengenhlala yenza, sizalethulela njalo uhlelo lwabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zibikwa sezithengisa izifuyo zazo ngemali ephansi kakhulu ngoba zingela mali yokuzithengela ukudla nangu indlala ibahile. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eMathebelele North, iRural Communities Empowerment Trust, ithi esikhathini esiningi inkomo elakho ukuthengiswa ngamadola edlula amakhulu amahlanu isithengiswa ngemali eyingcosana nje engadluli amadola angamakhulu amabili. Ngalokhu isiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Vumani Ndlovu uthi uhulumende kumele ancedise izakhamizi ngokudla kwenkomo kanye lokwabantu.
Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende akubone sobala ukuthi lonyaka izinto kazange zahamba kuhle ezilimeni lenkomeni. Okudingakalayo ukuthi uhulumende adeclare kube yi-national disaster, abone ukuthi uyaqhuba inhlelo zokuthi ancedise izakhamizi ekutholeni ukudla ngokuthi iziphana ezinjengeze-GMP zibe lokudla, abantu benelise ukuthi bathole ukudla. Njalo okuqakathekileyo lokho esisesekikho lokho yikuthi ukudla lokho okukhangelelwe ukuthi kuphiwe abantu kumele baphiwe kungazange kwakhangelwa uhlangothi lwezombangazwe njengalokho esasikubone kuminyaka edlileyo nxa kuthe kwaba lengozi yokuswelakala kokudla. Singasabali ebantwini kuphela kodwa sibala lezifuyweni ukuthi uhulumende kumele be lamacebo ukuthi adingele izakhamizi ukudla kwenkomo kokuncedisa ukuthi inkomo zingachuzi.
Udaba lokubandlululwa ekwabiweni kokudla lapha ludaba olubikwa lubhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, selike lalubona yini lani njengabantu abasebenza lozulu emaphandleni?
Emaphandleni eMathebelele North lapho esisebenzela khona okwakhathesi besingakaluboni kangako ngokubana yena ngokwakhe vele uhulumende akakenzi imizamo yokuthi ancedise uZulu ekutholeni ukudla. Asikaboni imihlelo azenzayo ezokunikeza abantu ukudla, so kuba nzima ukuthi sithi ukuthi soluqalile kumbe hayi ngokubana vele lolo hlelo alukabi khona. Njalo futhi nasinganzelela iziphala ezinjengeze-GNG kazikalutho. Eminyakeni edlulileyo sasibone zilokudla ukuthi-ke ukudla lokhu bese kuthengiselwa abantu ngokuthi ukuluphi uhlangothi lwezombangazo.
Kwezinye indawo uhulumende sebambisane lenhlanganiso ezizimeleyo lapho abancedisa khona uZulu emaphandleni ngokudla kwenkomo okuthengiswa ngemali ephansi. Emath North selikubonile na?
Hayi, eqinisweni besingakakuboni, bekungakabi khona eMath North. Inkomo zabantu bezicuba bethengisa inkomo ngemali encane kakhulu, ukuthi ufice kwezindawo inkomo obe kumele ithengiswe ngamakhulu amahlanu dollar lemebika i-$500 ithengiswa ngabo 180 okuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ezivele ezithembele ezifuyweni zazo. So akukabi le mizamo elethwa ngohulumende ekuthini bebone ukuthi ukuthi izifuyo zabantu ziyafinda kungozi yendlala.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Izakhamizi zakombimba emangweni weplum trees ikhala ngokuthi kulobandlululo kundlela osobhuku abakhetha ngayo abantu abalambayo abamele bathole uncedo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Moki Ncube.
Ibizwe lethu leli lifile silapha esigabeni sakombimba lapha izinto zakhona kulo hlelo lapha lokuthi lunceda nje abahluphekileyo, kodwa ke ngendlela angikhona angekwazi uzathola ukuthi kubhaliswa ngobosebhuku, uthole ukuthi kwezinye indawo kungena abantu abaningi kubosebhuku, kwezinye indawo uthole ukuthi khona abantu abadala labafele kwazi kabathathwa, kuthatha nje abantu abancane, uthole ukuthi labo sebhuku bona ngokwabo yiba sebefuna ukuthi bebhalwe bona kuqala. Ubusumangala ukuthi umuntu uma engubaba efuna ukusutha abantwana bengasuthi kuyaba kuhamba njalo. Yisisimanga esilaso kakhulu khona lapha esigabeni sinesitha kombimba. Lokuyabiwa kwakhona ngekwazi ngoba babebhalile, but uthole ukuthi khona amazwe ukuthi abizwe amabizo abe setshintshile, ubusumangala ukuthi kuhamba njalo.
Uncedo olwabiwayo lolu lwenhlanganiso ezizimeleyo kumbe luncedo oluvela kurhulumente?
Ngolenhlanganiso ezizimeleyo sibili ezincedayo, kathesi nje ngikhuluma bekuholwa, uthole ukuthi kuyabhaliswa abantwana, uthole isaka lomumbu bese kuthiwa umntwana $1 is $6, but bathole umuntu eyi-1 uthole ebhalisa abantwana maybe abaningi, but ubusumangala. Into nje kakhulu esikhala ngayo kulezalukazi ezilabo 99 years esilazo khona lapha ezingaholiyo, but kungena nje abafana luhlelo nje lwenhlanganiso, but lusuka ngapha lutshintshwe, ngekwazi ukuthi luhamba njani ngoba lo khansili uyabe kubhekile, but nguye okwenzayo plus athole ukuthi khona kuyaba kubhaliwe, but usuke ngenela labana phakathi angazi uthola amagama akhona sekukhadiwe, uthole ukuthi kwabanye osebhuku sokuthathwa 3, kwabanye 4, uthole ukuthi kwabanye kuthathwa 15, 14 to 44, ubusumangala ukuthi kuhamba njani.
Njengezakhamizi kalikaze lithole ithuba yini lokuhlala phansi likhulumisane layo ukhansila kanye labenhlanganiso ezabo uncedo lezi?
Kuba nzima ukuthi uyefikelela kunhlanganiso zenezi zabo uncedo ngani ngoba kuhle kuvimbele ukhansili. Ithuba elingcono lokuhlala phansi lo khansili pho uzathola ukuthi ukhansili lalathuba lokuthi sihlale la phansi, lezi nkokheli ezikhona uzathola ukuthi lazo vele zihambisana naye. Uma uthi uyabhekisisa sibingamehlo engqondo la uyahlubone lapho ukuthi khona ngendlela okusetshenzwa ngakhona kungathi kusetshenzwa ngobuphatilizimu, so siyaba sikukhangele kwinto kwakhona ngani ngoba kakubuzeki lo khansili wakhona akusiwo umuntu ongambuza akuphendule ngoba yibo abantu abesiqokoqela abafanele kutshele abenhlanganiso ukuthi what to do, but yibo abakwenzayo abatshele abenhlanganiso ukuthi beyenze njani, bequma abantu what what.
Umnumzana Moki Ncube yisakhamuzi sakombimba ePlum Tree sixoxela ekhona le kombimba. Kule muli yabantu abalithumi esele ingelandawo yokuhlala enkayi ngemva kokuthiselwa umuzi ngumbane kulandela izulu eline kunsukwana ezisanda kwedlula. Ukhansila kaWard 20 kulesi sigaba uMaria Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi imuli le isincediswa ngokudla zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lamatende okuhlala impahla zokugqoka lokunye.
Kutho ukuthi abantu laba bake bakholapsa, abantwana laba bathe bekholapsile bathi bayaphaphama. Umama wathi ebantwaneni kasikhuleke, nina abantwana bathi mama uthi kasikhuleke, kade awubona ukuthi indlu iyabhebha. Unina engaboni ukuthi kwenzakalani, abantwana badoshwa. Unina labantwana babelitshumi endlini, labantwana bakhiphelana phandle, izindlu leziyana zatsha okokuthi akulanto eyasalayo. Kwatsha kwaloba yonke into. Engikubongelayo kuphela yikuthi uNkulunkulu kwezinye indawo uyangenela ngoba iRed Cross sibuyile yancedisa, iWorld Vision yancedisa, abe machechi abafundisi amachechi imhlobo yonke ekhona incedisile izakhamizi ngikhuluma la namuhla lami njengokansila ngisuke khona ukuthi ngiyebona umonakalo mtshele okokuyancedisa abantu bayafloka abantu bakankulunkulu bayaswela kodwa abantu bakankulunkulu balothando ngoba lokhu engikubona kusenzakala emzini kagumpo nami ngizizwa ngiphila ngithi mina impahla lanxa yilobile yebo kambe iyasebenza kodwa umphefumulo yiwe siwubongelayo ukuthi imphefumulo elithumi yasinda bayancedisa ngokudla bancedisile ngamatende bayancedisa ngengubo bayancedisa ngezigqoko bayancedisa ngemiganu konke nje
ye like lathi kuke kwaba lomunye njalo umonakalo kwezinye izigaba zenkayi
abafana laba babelisinkomo izulu lathi liyana basebe baleka abangene esocial welfare ukuthi bachathe izulu labachayela khonapho lo munye ubungowesigada ubesebenza khonapho kuward 29 komoya selisinkomo so isidumbu sakhe sathathwa ke lo ngoba wahle wafa khonapho sathathwa ke laye sakhe isidumbu sayabekwa kile siganda
kukhona yini abangabe bexwayiswa ukuthi bekwenze emzini yabo ukuthi benqabele ukuthi zichaywe ngumbani
ukuxwayiswa kukhona emagumeni lapha kufanele izihlahla zonke ziba khona ubona ukuthi every year uyabubethela izipikile ezintsha okunye akumelanga ukuthi sidlalise amafoni wona lawa ngathi izulu liyaphazima sidlalise amafoni izixwayiso ezikhona zona lezi ama-utensils amabhavu imiganu okungamankomitsho lokhu esikuthengayo kwabantu kwechina kuyaconvect umlilo ubuye yikho okunye okuyingozi kuphela abantu ngabakunanzeleli thina sabe sithabele ukuthi akuthiphile yekela sibuthe sigcwalise endlini kathi sibisa ukufa endlini
kodwa lona izulu linjani khona ngapho enkayi liyana yini selivuselele emasimini lilokhu likhona
kuward 20 kuyathiyana izigaba ngingakhuluma ngithi ezinyangeni lenkunzini kungani kuthile ungasuka ngapha ubuye emathuzula usekusithi jingeni usithi guqeni kuhle konke amabele ayabukeka kuyahlakulwa kuyalinywa kuqhutshekelwa phambili kuyakhiwa konke olude sibili kuhle kuyabukeka
lo ngukansila Maria Ndlovu oka ward 20 enkayi esigabeni sikanduna uNkalakatha sixoxela ekhona le enkayi Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa lomsekeli kamgcini sihlalo wabasakhulayo kubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Akim Mhlanga ngomumo wezombusazwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Into kazimanga kuhle imsebenzi kayitholakala umnotho uqhubeka ubhidlika ngamandla indlala layo ikhanya izabhaha ngamandla lonyaka kwenziweni
sikukhangeleleyo ukuthi ngabe uhulumende lo esilayo kathesi uyatshedela eceleni ngoba usehlulekile ukubana aphathe kuhle abantu abayibo ababakhethayo ukubana bebekhona ababakhona abantu bathwele nzima akulamanzi akulakudla khangeleleyo kusukela ngasempumalanga kusiya entshonalanga yelizwe lezimbabwe konke kulobuhlungu abantu babhekane le ndlala
kodwa kula hulumende phela Mhlanga owake waphuma nje embusweni ngokuthanda kwakhe sithi hayi bantu bakithi sesehlulekile yiloba ngubani ofunayo sengathatha umbuso
ye kunjalo kodwa okuqakathekileyo ukubana uhulumende we-ZANU-P F kumele ahloniphe amalungelo abantu abantu uma besithi bona sebehlulekile balalele khona lokho ezikhathini eziningi kujwayelekile ukuthi kube njalo kodwa thina sithi i-ZANU-P F siyehlulekile kayithovele eceleni nxa kusitsho ukubana siphakame siyisizwe sonke singene ezitaladeni sidemonstrate sithi hayi uhulumende lokhu ayisehlulekile kungangcono kube njalo
njengabasakhulayo be-MDC kancube kuyini elikwenzayo kathesi kuyini elikuqoqayo
esikuqoqayo njengebandla le-MDC elikhokhelwa nguprofessor uWalshman Ncube sihamba ezigabeni eziningi sikhangele sifundisa abantu nge-devolution of power eyiyo eyavotelwa ngabantu kubana ibe khona kusisekelo sombuso eyiyo eyalwa ukuhlonipha nguhulumende karobert mgabe le-ZANU-P F yikho sisithi sixwayisa abantu ngokukhona elizweni abakubhekileyo labo le ndlala sibuza njalo ukuthi kanti kungenziwani ukuze uhulumende uhulumende ahloniphe amalungelo abantu.
Kukhetho olwedluleyo mhlanga sabona libhaxabulwa kakhulu okuyinto eyadanisa abasekeli benu abaningi abanye baphuma kubandla. Kuyini elikwenzayo kade sinxa sikhangela ukuthi luyeza ukhetho ngo-2018?
Esikukhangeleleyo njengebandla kasinqotshwanga kodwa sanqoba esikukhangeleleyo ukuthi kufika u-2018 njengebandla le-MDC sizawathatha amasithi wonke elizweni leZimbabwe ngenxa yokuba nabantu khona benanzelela ukuthi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube yilo kuphela elingaletha ukudla etafuleni. Ngakho amanye amabandla, ibandla leli elibusayo neleli elinye eliphikisayo nalalo ababonke khona le ephalamenti sebehlulekile ukuthi balungisise indaba ye-devolution engaletha ukuthula elizweni.
Lina njengabasakhulayo kuyini okumqoka okuqakathekileyo kini elifuna kwenziwe ngesiphangiphangi mhlawumbe ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo?
Esikufunayo ukuthi njengabantu abatsha uminista weyouth kumele ahloniphe abantu abatsha. Basithembisa imisebenzi engafika yona 2 million, ngakho kumele beyigwalisise njengalokhu abakuthembisayo. Yikho esikufunayo kuphela, ngoba sathi sisiyavota abantu bavotela imisebenzi leyo abasithembisa yona. Sithi siyayifuna njalo sizayidimanda beze befinyelele kulokhu esikufunayo.
Nxa sikhangela ngesikhathi somzabalazo kulwelwa uzibuse wabensundu, abasakhulayo yibo ababegijima besiyale lale besiyadinga ilizwe. Okwamanje into kazihambi kuhle, ungathi lina njengabasakhulayo liyawenza na umlando wenu?
Siyakwenza, kodwa uhlupho esihlangana nayo uhulumende weZANU-PF uselethe ukwesaba ebantwini abatsha abaningi elizweni lonke jikelele. Kodwa sithi lokhu kwesaba kuletha ebantwini kuzakwenza ukuthi baqine ngokuya kwesikhathi. Sikhangelele ukuthi kusiyafika u-2018 abantu abaningi abatsha basebenanzelele ukuthi uhulumende lo ebezama ukuletha ukwesaba kibo. Ngiyathemba ukuthi bazaphakama bangene ezitaladeni, yikho esikufunayo. Sidemonstrate against uhulumende weZANU-PF, engxenye angadeda kulaka lolo silubonayo.
Lithi uMongameli Mgabe lebandla lakhe leZANU-PF yibo asebebulele ilizwe, alubana elalele uMgabe okwamanje mazwi bani ongathanda ukuwaqondisa kuye?
Engakutsho ukuthi uma uRobert Mgabe elalele esingakutsho ukuthi hayi, thina esikucelayo ukuthi ananzelele ukuthi abantu bayahlupheka njalo kumele adilize ngoba nguye owakhethwayo ukuthi kufike u-2018. Kumele alethe lokhu akuthembise ebantwini. Simvotela ngo-2013, sikhangele ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu, akulamanzi, akulakudla, akulamsebenzi, abantu babaholi. Sithi yena kadilive, agcwalisise konke njengohulumende wakhethwa ngabantu.
Hayi, siyabonga Mhlanga, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Lapho lizweke ingxoxo lomsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube kobulawayo, umnumzana Akim Mhlanga. Ubekuhlelo lwabasakhulayo. Tiyani indlebe ngeviki ezayo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje zihlobo ezithandekayo, olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.